Soku izika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwenza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 13 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Besinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini nje abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, bezingathi yizingozi. Ingozi lezi zibangelwa ukuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku.
Amapholisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ubugebengu.
Asila mdlandla wokuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibail. Sibuhlungu ngokuthere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba licala ukulwela iholo elisuthisayo.
Unobhala jikelele wenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe ngomthethwandaba ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla, kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezitshiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Ponyathi uthi abantu kumele badlalisane kuhle njalo badinge umlamlankunzi alubana bethe baxabana kumbe bangaboni ngasolinye. Esipha umzekeliso namuhla, uNyathi uthe baphakathi kokuphenya udaba lokubulawa kowesilisa weTshongogwe eJotsholo, uMnumzana Kelvin Ndlovu obikwa etshaywe ngumne wabo ngensimbi yengolofana wafa. EBaitbridge lakho amapholisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaNtuweleni Mbetsi onakanelwa ukuthi utshaywe ngumntwanakhe ogula umkhuhlane wengqondo. Kobulawayo amapholisa athi aphenya udaba lokubulawa kukaYakani Mpofu otholakale egwaziwe njalo amathumbu ephandle eluveve. Ukubala izehlakalo lezi kuthanda. Sixoxele hlaziya ezenhlalakahle kaZulu njalo engowenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube.
Into ekhulunywa ngamapholisi liqiniso kakhulu ngenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi ezisukwini ezedlulileyo lemavikini nje ezidlulileyo abantu abaningi sebesehlelwa yingozi, bezingathi yizingozi. Ingozi lezi zibangelwa ukuthi zikhona izigebengu ezingabe zihlasela abantu ezindlini zazo ebusuku, babavulele, babalimaze. Sike saba le case enjengale egoqela le bekhona ku-ward 14 lapha koBulawayo, futhi khona khona kuselobhengula. Kube sokusuka khona abantu ababulalana ngoba beyimuli, mhlawumbe kuyindoda lomfazi, bebangalokho abakucangayo, kodwa bebehluleke ukuthi bachazelelo daba. Bagcine belimazene, abanye bagcine bebulalele. So ngezinye zezingozi ezikhona njalo, kube khona ingozi zokuthi abantu mhlawumbe bebekwedise bonke emabhawa lapha. Sike saba lekhesi ephumula od lapha ujaha okade natha lentombi yakhe baxabana khonaphana bagcina bebulana. So kuvamile-ke khona ukuthi abantu babebekwedisele bendawonye mve abanye bazikhovele amakhadi bebenzani, bagcine beqabene babulalane. So ngezinye-ke izingozi ezikhona zona eziyo amapholisa akhuluma ngazo.
Udaba lokufuthelana elizweni okungaba kubangelwa yikuchabalala komnotho ubona kulesandla yini kuzehlakalo zokubulalana lezi iDube lanqanje abantu bengasoze babulalane kuthiwa babangimali babangisinkwa babangalokhuya
kwisimo somnotho welizwe besingathi isimo somkhonomi yiyona isona esingumfukula wakho konke khonokho esikhuluma ngakho ukuthi abantu bayalimazana abantu ngaphakathi bazondile bazondiswa kuyini bazondiswa isimo somkhonono ngenxa yani ezimulini abantu kabala ezimulini abantu abalamali ezimulini abantu kabenelisi futhi benze lokhu abakufisayo khonokana kwenza ukuthi umuntu agcwalelane ngaphakathi abese siyakhipha ubuhlungu bakhe ngezindlela ezidiyadeneyo omunye vele uzasuka endlini ezondile abese fika ekhulumisana kubi lomunye umuntu lapho abaxoxa khona mbe ababakhethisa khona abesekhiphe lulakalwakhelo liyalo lokuthi umkhonomi kawumphathanga kuhle agcinele ukhiphela emuntwini emtshaya emlimaza embulali kwezosiba khona futhi ukuthi abantu ngenxa yesimo somkhonomi kabasebenzi abaningi so abaningi bagcina begqekeza ezindlini zabantu bagcine bengena ezindlini zabantu bangafika ukuthi mhlawumbe uzama ukuthi umisane labo mbe kawulamali abayidinga babe sebekubulala ufica ukuthi lezi mulini khonaphana umuntu lomkakhe bagqabana nje ngokuthi ukuthi bona bavele balechubo kodwa iqhubu labe lisukela esimeni somnotho welizwe kodwa umuntu abe sekhiphela ubuhlungu bakhe komunye wakhe abahlala bonke ngokumlimaza ngokumbulala so basically i-trigger mbe lokhu esingathi khona yikho ukumsusa isimo somnotho welizwe yikho nje abantu behlukuluzana kangaka
Umnumzana Thembelani Dube uhlaziya ezenhlala kahle kaZulu njalo ngohlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Kolunye njalo udaba amapholisa athi abophe umtshayeli webhasi labo kondakitha abathathu abafunyanwe bethwele imbanje ezilesilinganiso se-50 kg. Amapolisa athi abasolwa laba nguwanda Ndlovu onguye umtshayeli uJenet Dimigu uPaswell Giza kanye loBrighton Mangwiro abasolwa babotshelwe eKaloma Unobhala jikelele wenhlanganiso emela abavalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS umnumzana Robson Chere ukhululwe ngumthethwandaba we-High Court namuhla ngemva kokumhlawulisa imali yesibambiso i-bail engena kunkulungwane ezingamachumi ayisithupha zamadola eZimbabwe i-$60,000. Umahluli unqume ukuthi phezu kokuhlawula imali kumele uChere ayechiya ipassport yakhe kwabomthetho. UChere wetheswa icala lokubulala umngane wakhe uRoy Isa ngomnyaka ka-2016. Okulicala eletheswa njalo umkhokheli weAtus umnumzana Obedi Masaraure. Sixoxele sikhulumeli seAtus umnumzana Themba kuyemo yo
thina njenge Atus asila mdlandla wokuthi sijabule ukuthi uRobson unikezwe ibail sibuhlungu ngokuthere asomuntu ongaba lecala ngaphandle nxa uhulumende ekwenza kusiba lecala ukulwela iholo elisuthisayo phecelezi ngesilungu bathi living wage asazi nxa kulicala ukuba umuntu athi ilungelo lomntwana elokufunda kalikhokhelwe nguhulumende kodwa ke njengoba ephumile uRobson Chere lamhla siyamamukela njenge-ATUS simtshele ukuthi indima lapha ayithiye khona isiphambili la ikafika hlabe njengendoda size siyethola i-$540 esasiyihola ngo-October 2018 size siyethola amalebha rights esefakwe ku-constitution. Kuyasethusa ukuthi nxa sikhuluma ngokuthi sifuna ukutshela uhulumende ukuthi asinike imali yena aqalise ukusibopha. Asikwazi ukuthi wathatha ngaphamandla wona la anjalo ngoba i-constitution 1665 uyasivumela ukuthi nxa uhulumende singazwisisani ngeholo kumbe sehluleke ukukhuluma lathi sihlale asibone ukuthi abantu laba kabasafundisi abesesukuma kathi hayi madoda ukuze libuyele liyefundisa uyani sikhulumeni ngeholo kodwa yena usuka sibophe. Siyamamukela uRobson Chere. Indima ndoda isahlabile asihlabi.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iA2s. Izitolo ezinengi ezithengisa ukudla lempahla etshiyeneyo kobulawayo zithi zingagcina zivala ngoba abantu sebekhetha ukuthenga esitaladeni lapho okulentengo ephansi. Esitaladeni abanengi bathengisa ngemali yaphandle kwelizwe kuthi abezitolo ezinkulu bathi babanjwa ngamandla okuthengisa ngedola leZimbabwe. Lona elilesisindo esigugudeka mihla lemihla. Kubika uEzra Chisasvanda.
Ezitaladeni phose zonke zakubulayo abantu sekuyubunyonyo bethengisa ukudla kufana lechukela impuphu amafutha la yonke impahla edingakalayo empilweni yansuku zonke. Iningi labathengisa lithenga khona ngoba lithi kuyathengeka kule mavenkilini amakhulu. Umnumzana Chaka Moyo ohlalela ukuthi le court park obulawayo uyafakaza.
Phandle sokungcono compared to amasupermarket. Amasupermarket seduru okunye okunzima ama price angkhona vele hayi kusathengeki ngisho. So kuyi RTGS ona le bekuthenza nge Black market rate futhi la nxa ule card la ngikhona vele uzama ukuthenga kula nto vele ophuma la so sesi opt ukuthi kungcono sizithengele phandle lapha imali kuzini namashopu lokho kuphandle lokho kungcono kakhulu kuyathengeka
isinkwala so sithengiswa phandle. Umnumzana Max Bobu uhlala emakhandeni uqeda ukuthengela imuli yakhe.
Hayi sibili kunzima kakhulu. Mina ngizobona umzekeliso ngesinkwa. Abona isinkwa sesidura kabi emashopu. Khuluma ngokuthi ngodola 5 rand eshopu phandle siyidola. Ithukele i $2 5 rand. Phandle $2.
Kugcwala abantu abaningi bezothenga kugcine kungahambeki edolobheni lakobulawayo. Imigwaqo yonke sekufakwe amagrocery athengiswayo. Umnumzana Sibusiso Sibanda uyakuthakazelela lokho.
Igrocery phandle ithiphile kulaphakathi. Lawe nxa uthenga even lama-rates angikhona kuyabe kuthiyela. Hayi phandle kurayithi. Ngoba emashopu vela kuyenzi kuyadula. Even lama-renta zangkhona adula. Even lezinto zangkhona ziyadula. Konke kuyadula. So sesibomba ukuthi phandle mbona ikho lapho kungcono khona. Ungaswelani. Uthola konke. Mpuphu, chukela, matamu. Akwoni lezigosi esithenga phandle.
Unkosazana Kero Nkomo uyasebenza kodwa uhola imali yakhe ngemali yeZimbabwe ama-RTGS. Uthi kabasoli abathengisa phandle.
Because phandle izinto zichipa. And phandle akula ma-queues. Abantu bahamba besiyawoda nge-RTGS anti. Ngoba abantu abaningi bafola i-RTGS. So abanye abaningi khonapha babe bena-connection nabantu bona laba abakhola i-RTGS. So ba-prefer ukuthi anike umuntu lana ahambe ayeswipha izinto ngamakhazi abantu. Umuntu lana abuye azothengisa maybe nge price ephansi maybe less than nge 20 cents or 40 cents or 30 cents so that it's actually the best one.
Abamabhizinisi amakhulu wathengisa ukudla bayakhala kukanti abanye babo bathi bazagcina bevala ngoba akusela bathengi. Ukuzana Mildred Singo ngumanager we-OK supermarket kobulawayo.
Into esikhona kulezi nsuku ukuthi i-business is very low. Abantu these days sebele system yokuthenga ngelokhu ze ngiswipe besiyathengisa phandle kusenzela ukuthi bathole ama-US dollar lama-rands. So it's now affecting us as the community factor. Business these days is very low. Iqiniso ikhona ukuthi isimo singaqhubeka kunje abantu besiyathengisa phandle ama-business amaningi azavalwa ngoba njengakathesi so business is very low. Otherwise abantu abaningi bazalahlekelwa imisebenzi labantu abasozeyokwanza ukuthi baqhubeke the daily standard because these days business is actually very low due to the system ukuthi abantu bathengisa phandle befuna ama-rands lamadola.
Ukugugudeka komnotho kuya phambili kweZimbabwe. Abamabhizimisi sebezenzela umathanda bekhweza intengo yokudla mahlayana osokwenzeka uhulumende wakhipha umbiko wokuthi uzajezisa abenza njalo. Umphathintambo wazamabhizimisi lokuthengiselana usekayinzenza izolo utshela phephandaba lechronicly ukuthi abamabhizimisi okuthenga lokuthengisa kumele bahlangane bakhulumisane ukuze intengo yezinto yehle. Ngimele Studio 7 kobulawayo ikhamera mwenza Jesus Banda.
Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority lwazise ukuthi ilitha yephethulo yehle ngesenti leMelika elilodwa isuka ku-$1.77 iyaya ku-$1.76. Idizili yona yehle ngamasensi amabili isuka ku-$1.88 isiya ku-$1.86. Kodwa ingcwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi sincane kakhulu isilinganiso sokwehla kwamafutha njalo uthi lokhu akusoze kuphathise uZulu othwele nzima ngokudula kwezinto.
Lokho mfowethu yokudlala ngabantu ukuthatha abantu njengezithombe. Izera umthetho wayo ivele ivame ukukhweza intengo yamafutha every 2 weeks. Lokho abakwenzileyo lokho nje ukuzama ukuvala abantu amehlo, awusoze kutshengisele nje ukuthi kule different akula mehluko. Ngaye nje bayekele khona, nxa kuthiwa khona into iyehla, into iyehla nge-5 cents kumbe nge-10 cents, hayi khona isente elodwa, akusoze kuyiguquke lutho nje entengweni impahla ezisemavinkilini.
Ungathini kahle kahle ngokwenzakalayo kwezinye inhlangothi ikakhulu nxa sikhangela ezitolo lapho osokuthengiswa khona ezinye impahla ngedola leMelika kuphela?
Phela yikho esakutsho ukuthi uhulumende wethu wenza umthetho yakhona ngathi umthetho yana yabwesabhuka abasekhaya. Uhulumende ufanele athathe inyathelo lokuthi kusetshenziswa imali yeZimbabwe kuphela na, kumbe kusetshenziswa engaphandle kwelizwe. Yikho ngithi amazwe wonke, nxa kungathiwa khona kusetshenziswa imali yekhaya, imali yangaphandle iyabe singasasebenzi yesitolo, iyabe sigcinwa nje emabhenki, eyiguqula nje itshintsha nxa ifuna ukuthi athenge impahla ezingaphandle kwelizwe ngama-letter of credit. So lokho abakwenzayo lokuthi ngapha banyathele enhlabathini, ngapha banyathele emanzini, akuncedi lutho. Yikho kwenza ukuthi imali eqinileyo i-US dollar ithoche iphumise imali engagcinanga amabhonda ngapha. Lokhu ekuphambanisa yena.
Ubona sifika kubanga lokuthi uhulumende usevuma yini ukuthi idola leZimbabwe lifakwe eceleni kusebenzele eMelika kuphela le mali yakwamanye amazwe njengalokho bekusenzakala ngo-2009?
Angiboni ukuthi ihlandla lakhona lizafiwa lelo, ngoba ngenxa yokuthi nxa uhulumende engazavume ukuthi kusetshenziswe idola le-Amerika kuphela, izisebenzi zakhe zonke ezingu-500,000, amasosha amapolisa abemajele lamatitsha lamanesi lamadokotela baza kuba lethuba lemvumo yokuthi bahole ngamadola ngaphandle. Okwesibili ukuthi uhulumende wethu ukhangela lelo khetho lomnyaka ozayo, ama-services akhe, iy'mpahla zakhe, ukuthenga ama-vota kana ukhethwa kwendayo ngabantu, abantu kuyabe funa ukusebenzisa imali eya-idindayo iprinting yalapha. Nxa kuzawuba le nguquko izakuba khona nxa ukhetho seledluleli olomnyakeza okwakhathe mfowethu. Angiboni ukuthi umthule ncube lo John Mangudla lo emazwe mnangagwa bengavuma ukuthi ibond nothi le-RTS ikhishwe emzini.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezenotho. Ezinye ingcwethi zithi ukuze kwenqatshelwe ukukhwela mahlayana kwentengo, uhulumende kumele amise ukusetshenziswa kwedola leZimbabwe kusebenze eMelika kuphela lenye imali yakwamanye amazwe. Kodwa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi lokho akusoze kwenziwe ngoba kuyikubulala umnotho. Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lokuphelelwa isikhathi kwama special permits asetshenziswa ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden weleMelika ufike namhlanje kwele Israel, khombo lakhe lokwethekelela lelo lizwe kwinsuku ezintathu. ukhangelele ukukhulumisana leziphathamandla zelolu lizwe kanye lezabomakhelwane elePalestine phezu kokufuthelana okukhona phakathi kwamazwe amabili kubangwa isigaba seWest Bank. Izihlobo zabeMelika abavalelwa nguhulumende weSaudi Arabia zimelele ngamehlo abomvu kwethekelela kukaBiden kulelo lizwe lapho akhangelele ukukwenza ngemva kokugqiba uhambo lakhe lokwele Israel. Kodwa iincwadi ezicubungula izombusazo zithi zilokuthandabuza ukubana inkulumo zikaBiden leziphathamandla zakwelesaudi Arabia zizakhokela ezokulondolozwa kwamalungelo oluntu ngoba abakarhulumende weSaudi Arabia bethule zwi ngalolu daba. Umongameli Frank Walter Steinmeier wakwele German wethekelele indawo elenkamba zebutho lakwele Melika esemangweni oweGrafton War etshengisa usekelo lwakhe kwabebutho lomanyano oweNATO ngesikhathi eleRussia liqhubeka lihlasela eleUkraine. Uhulumende wele-Ivory Coast ukhuthaza elemali ukubana likhulule amasotsha alo angama-549 avalelwe esehla indizamtshina esilindeni salelo lizwe eseBamako Airport esetheswa umlando wokusetshenziswa ukuyahlasela elinye ilizwe. Uhulumende welemali ngakwelakhe icele uthi bavalele lawo masotsha ngoba ele-Ivory Coast lingazisanga ngohambo lwala masotsha okusemthethweni. Umuthi wokuqala uthe walungiswa ukuvikela umkhuhlane wokuqhuqhulo wemalaria owemascaras uncunywe kakhulu nyakenye ngamazwe omhlaba ogoqela nehlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ye-United Nations ngoba ukhangelelwe ukunceda ikakhulu emazweni awezwekazi le-Afrika. Kodwa inkinga esibhekane labalungisa lomuthi bathi sebeswele abangabanikeza imali yokuncedisa uqhelisa umsebenzi wabo wokulungisa umuthi lo ngobuningi kanye nokuthunyelwa kwawo emazweni lapho ufuneka khona ikakhulu ezwekazi le-Afrika.
Uhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Sipho Ngulube ozama ukulungisa amaphepha okuhlala kwele South Africa kulandela ukumiswa kohlelo lwe-Special Zimbabwe Exemption Permits. Uxoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Sesisubmitile abanye bona abalutshwana lami ngomunye wabo asikwazi ukuthi next stage siyaba.
Singathi kuyini okusubmitileyo wena njalo udinga ivisa enjani?
Ivisa mina ngiyabe ngiyizama i-general work permit naleyo khona ngoba la amanye kamqualify. So ma uzangena kuleyo kumele kube nencwadi evela ku-Labour Department. So angeke ngiyithole ngoba ama-qualifications angilawo angenze njalo. So kule system yokuweva yesizama ukuqala siyilande. Ngabe si-accepta yikho singona siya-apply khona ama-permit yakho.
Akutshela abantu ukuthi wena vele nxa usithi general work permit ngenjani naleyo njalo kumele u-apply njani?
I-general work permit yiyona le babadube eyokusebenza ongalawa skill. So i-general work permit vele inzima ukuthi pho uvele uyithole nje. So yiye funa ama-special ufuneka uzuhambe through ama-waiver. Ama-waiver ukuthi uhulumende uhambe uhulumende ucele ukuthi mina ngicela ukuthi njengoba ngezizathu ezithize ukuthi kudala ngihlala lapha ngicela lami ukuthi ngivunyele ukusebenza njengabantu balapha. Yikho esikuzamule ukuweva. Otherwise ukuthi sivele siyithole kunzima.
Singathi uzifakele wena i-application yakho kumbe uncediswe ligqwetha.
Hayi angincediswa ligqwetha siyifakele ngoba uhulumende njengoba uhulumende walapha loba esala esenze nje kodwa wasithumela phela i-information. Ukhona indlela elandelwa uyalandela indlela yakhona ayikho nzima esingakwaziyo ukuthi i-outcome iza kuthini. But bona bas-encourage ukuthi singene kuleyo ndlela. So aso magqwetha uyahamba uhambe ku-system ku-website ye-VFS ifuna into eziningi njalo ingane iyahambahamba ingane iyabreaka. So ungenza lokho uqeda lapho uyabhatala i-1550 sudingi-date ye-appointment uhambe uyesubmitha nxa sukwenze konke.
Uqeda lapho baza ku-interviewa kumbe bayakwenze njani?
Hayi abaku-interviewa wena uyahambisa zonke izinto amaphepha abawacelile wonke ungahambisa wonke nxa ephelele. Kusho ukuthi bona nxa besenza khona ngale njengoba uminister sithi ukuthi kule komiti ayikhethileyo kusho ukuthi bazabekhayela each paper lona yalosubmithele.
Singathi uhulumente wezimbabwe-ke ungena ngaphi khonapho uyalinceda yini? Sizoyongazani ukuthi uyazama ukuthi alincede.
ayasikamuzwa babuthi basikaze simuzwe vele uhulumende weZimbabwe angikholwa angazi mina kodwa asikaze simuzwe
so singathi ke nxa kungahamba kuhle uzahlala kulapho kule South Africa kungele ukuhamba kuhle uzawenza njani kulo
anxa kwehlule ukuthi nxa kwehlule somele sibuye ekhaya basiyabe sesingalayi option lapha ngithi sincine kusemzini yabantu ngaza ukuthi uzahlala emzini wathi uhlezi ongekho emthethweni ngoba usungabotshwa lokubotshwa usufaka i-record lento zakho ziyabe zihamba kuhle usuzifaka ama-record amanye labantwana silabantwana thina uyakungasakwazi ukuthi kuzakwenzakala
so singathi kungahamba kubi sibe labantwana bazathola zina
abantwana besikolo ukuthi asikwazi abantwana besikolo phela balayo ukuthi nxa befunda sizakwenza ama-study permit but ukuthi bazasala labo bani bestuda lapho asikwazi labo bazaba-upset asikwazi ukuthi kuzahamba njani ukuthi abantwana abaye bazasala nxa sekuyi-option bazasala bengala bazali kumbe sahamba labo bayeqala ekhaya
kodwa ubona ngazani uhulumende weZimbabwe nganceda njani khonapha nkulu
hayi babadube owakithi angikwazi ukuthi singabe anceda njani kunzima wathi vele sisenga khonapha emapasipotini kungcono nje kulezisu ngoba amapasipoti sebesithathwa ngoba lo abantu abaningi first application bavele bafelishwa ukuthi babe ngamapasipoti bawafuna amapasipoti kodwa bengawa-afuni njalo bengatholi ukuthi bathole amaresource okuthi bawathole masinyane manje asikwazi njengbanakubonakala ngani abantu abasekhaya bathi sokungani kulula mbijala anxa yikho esingakubonga ngokuthi abantu sebekwanisa ukuthi bathole amapasipoti ngokuphansi but okwedlula lapha ngibona ukuthi kuyini uhulumente bageza ngoba nguye uhulumende weza abantu babaleke babuye ngapo
ye siyakuzwa kakhulu ngulube so-ke phosela ukugcina kunapho utshela abanye ukuthi kumele benzeni pho xa befisa lapho ukuthi balungise amaphepha
hayi akukho engakutsho ukuthi babadube okuningi uminista ngibona uhlale esemaredweni kulezi suku ama-interviews lobe engachacho kodwa uyatsho abantu abanama-options abanezihlobo bayakhona uku-aplaya ba-aplaye ngezihlobo maningi amanye ama-visa options akho xa ulesi hlobo nxa usebenza nxa utshadile nxa ulo mntwana ozele lo mntwana walapha ubekucacisela ayizolo ntambami bephuma ngakho but siyakwazi ukuthi abaningi abakhwalifaye but kungcono ukuzama kulokuthi kuvele ukhalale lawa amaweva wona lala siyazama siwe nxa kuthi udliwe i-1500 it's worth trying kufanele sizama sikwazi ukuthi abantu banjani kodwa kumele sizame ngiyabona izolo bekuthiwa abantu balutshwana kakhulu aba-aplaya angazi ukuthi abantu sebekhalele kodwa kungcono ukuthi uzame phela wehlile kuzamile
ye singathi uweva le ngenjani
hayi weva iweva phela zi-different babudube uyaweva different but iweva is a option ukuthi ubypass izinto zonke ezezikhona ikakhulu yona lincwadi yelebha phela kufuna incwadi yelebha njengama-special skills bayahamba elebha bayi-approva baphiwe incwadi ye ukuthi ba-qualifya kumbe ikhampani ba-aplayele elebha babanika incwadi yona liyana so maungalayo incwadi liyana vele ukuthi uthole i-work permit kumbe loba i-travel permit ungeke uyithole so iweva indlela yokubypassa one of those things lakho khona kwama-fingerprints esikwenza i-police clearance kubalekela into ezinjalo
Umnumzana Sipho Ngulube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Siphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa athi akhathazekile ngokwanda kwezehlakalo zokubulalana kwabantu elizweni ngenxa yezizathu ezithiyeneyo ezigoqela ubugebengu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ATUS uRobson Chere ukhululwe inkantolo ngemali yesibambiso i-bail. Intengo yamafutha ezimota yehle kancane namuhla kodwa ingcwethi zithi lokhu akusoze kubangele ukwehla kwentengo yezinto ezitolo. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk yimi uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.